Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 20 kuMfumfu 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe asebele nyanga ezine bevalelwe entolongweni. Inhloko kahulumende wakwele Bhilithane unkosikazi Elizabeth Truss uthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla ngoba amalunga ebandla lakhe engasamfuni. Inhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID lamhlanje inikeze iZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike kumashumi amane amadola eMelika, $36.7 million yokuthengela abalambayo ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abalishumi lanhlanu asebele nyanga ezine bevalelwe entilongweni. Kodwa lolu gatsha lufakele uChamisa imigoqo amele ayilandele. Lokho kuza ngemva kokuba amagqwetha akhe ebhalele usikomitshi wamajele incwadi ecela leyo mvumo kulandela ukuvinjwa kukaChamisa ngonogada bamajele. Encwadini yokuphendula amagqwetha kaChamisa unobhala obona ngezemithetho kugatsha lwamajele uthe umnumzana Chamisa uvunyelwe ukuyabona abasolwa kodwa uthe kumele atshele isiphathamandla phambilini kwesikhathi. Phezu kwalokho uthe uChamisa kavunyelwa ukutshaya izilogani zebandla lakhe kumbe ukukhulumisana labantu duzane lamajele lapho esiyabona osikhala. Uthe akumelanga njalo abe lezibotshwa lezi okwesikhathi esedlula imizuzu engamashumi amathathu i-30 minutes. Sixoxe lo kansila webandla le-TCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Indaba okuqala indaba ka-Honorable Job Sikhala labanye bakhabinyathini labana i-political asondaba esingathi i-criminal. Yikho siyamangala ngenxa umongameli wethu we-TCC u-Advocate Nelson Chamisa sewavunyelwa ukuthi ahambe ayebabona ngemva kokubalelwa izikhathi eside kakhulu kwavunyelwa umuntu nakuqala. So bebephuza besala ukumnika-ke ithuba lokuthi ahambe ebabona besenzele ukuthi banike ithuba uDouglas Mondora onguye abasebenza naye. Yikho kakumangalisi-ke kathesi njengoba uDouglas Mondora esehambile-ke uJob Sikhala bala ukumbona, yikho sekuvunyelwa-ke umongameli uChamisa. Bese befaka-ke le migoqo ukuthi kakumelanga akhulumisane labantu. Mhlambe thina simanje ngaso simomomo kaChamisa xa abantu bembingelela kumele aphendule phela akhulume labo. Ungumongameli webandla, ungumuntu azakalayo elizweni, kwenzakala-ke kube lama-journalist aseduze befisa ukukhulumisana naye bebuza okuthile. Akumelanga-ke avale umlomo ale ukukhuluma labo. Kulezibotshwa ezinye lazo ezimaziyo njengomongameli welizwe abazafuna ukukhulumisana laye aseyalelwa ukuthi akhulumisane labo, kuyinto nje engaqondanga okutshengisela ukuthi lizwe leli-ke libuswa ngodlame kakulandelwa umbuso kantando kaZulu. Akumangalisi kuvele kuyezakala okwenziwa-ke libandla lezanu-P F lo emasontambo zomnangakho.
kodwa abe ZANU-PF bayakulandula ukuthi balokwenza lalolu daba njalo bayangenela ekuhanjisweni komthetho. Ngisho la uhulumende uyakulandula lokho.
Bayakulandula phela umphakathi wazombambeloya ngingavumi ukuthi ngiyaloya ngiyathakathi. Isela ungalibamba litshontsha ulibuze ukuthi kade ubotshelweni uzathi bathe ngitshontshile. Yatsho ukuthi ngitshontshile. Imiphakathi lesela kakuvumi ibugebe ngoba yabe benzakele. Yikho-ke izanupiefu sozasavuma lokho kodwa kuyazakala ukuthi yiyo nanku-ke phela labantu bathayela izwe lonke sesiya kuma-by-elections bonde flabhusi belinyazwa honorable Tofa sibonile ikhezi belinyazwa honorable Phulu vele kusebenza kwezanupiefu ukuncindezela izizalwane zezimbabwe njalo kabavumi ukugebenga lokuwona kwabo abakwenzayo kodwa into nje yabisegcekene.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-CCC koBulawayo. Inhloko kahulumende wakweleBhilithane unkosikazi Elizabeth Truss wazise namuhla ukuthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla. Lokhu kulandela ukuzamazama kwemikambo yemali yakweleBhilithane ngenxa yemithetho yakhe egoqela ukwehlisa imithelo okubangele ukuthi abebandla lakhe lama-conservatives bamtshele ukuthi kumele achiye umsebenzi. UTruss uba ngumkhokheli weBhilithane wakuqala ukuphatha lesi sikhundla okwesikhathi esifitshane kanje. Kumbiko awethule emini uTruss uthe uzaqhubeka ephethe isikhundla lesi okweviki lapho ibandla lakhe elizakhetha khona umkhokheli omutsha. UTruss ungene embusweni ngemva kokuthiya umsebenzi kukamnumzana Boris Johnson laye ophume buthumuthumu esexotshwa libandla lakhe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Lolu daba lobunkobo ludaba olunzima kakhulu. Ukugavena noma ngithi ukubusa ilizwe laseNgilandi akusiko lula ngoba lapha iNgilandi babunkomo lilizwe elinedemokhrasi kakhulu okungangokuthi nxa kuwukuthi ama-members of parliament bengavumelani le ndlela obusa ngayo bahle batshengisele sobala. Akufani labanye amazwe ukuthi ama-members of parliament bazefanele ukuthi balalele umongameli into ayikhulumayo kodwa lapha bakhangela into eqakathekileyo eyokuthi ilizwe ilizwe leNgilandi linzinze liyenelise ukuthi kube kuyinkolomi yayo lihlaliseke kuhle. Ulistrasi ngitemba ukuthi sesabona lapha nothi kakhulu ezomnotho wathi ngemva kokwethula imithetho yakhe ezomnotho zawa kakhulu okuyo okube yimbangela enkulu kakhulu egcine sibona eqala waxotsha uso wakhe lo okhangela nezimali kukathi laye ngokunjalo ngokulandelayo laye ehamba.
Simzwile esithi kuzakhethwa umkhokheli omutsha phakathi kwamalanga ayisikhombisa alandelayo. Ngubani okhangelelwe ukuthatha isikhundla sakhe?
Ukuthi kusasa ingcaba ngcoza babunkomo akukacaci kuhle ukuthi umbani uzathatha isikhundla sakhe ngoba into ebekade ingakhangelelwanga kakhulu ukuthi yenzakale kodwa iloba nje kade ilokhu iyihlokoma injalo kodwa abantu kade beke becabanga ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo ngendlela ebekade ibusa ngayo kodwa-ke laye angazange avume ukuthi atshintshe loku akufunayo. Yingakho lakathesi loko kungakacaci kuhle kodwa engithemba ukuthi emalangeni amabili amathathu kuzabe sekukhona omunye noma ngathi ama-front runners njalo ekuqopheni kuka-prime minister ongeyozangena ayisiki ukuthi kuyafana ukuthi kukhethwe umuntu oyedwa kodwa kule ndlela yakhona i-procedure njalo efana ukuthi ilandelwe mhlawumbe bazaba babili bathathu njengalokhu esakubonayo kodwa-ke okwakathesi kuzabe yinto efana ukuthi yenziwe masinyane ayisoze ithathe isikhathi njengale esabona yena uLustrasi nomunye wakhe ngesikhathi bezama ukuthi bangene ngesikhathi sokuphuma kukaBoris.
Yena uBoris sibona ibizo lakhe lalo likhona abanye bakhona abakhuluma ngaye abathi mhlawumbe engaphenduka. Kungenzeka yini lokho?
Kungenzeka ephenduke kodwa-ke angiboni ukuthi engaphenduka uBoris sebengamfaka ibizo lakhe njengalokhu esizokubona nje kwesinye isikhathi ama-politicians aphumileyo abayisebenzise besisa ukuthi njengalokho okwakuyithi eZimbabwe ukuthi abayisebenzise bethi ayi umgabi wayengcono kukathi kusaseyinto efana nayo abanye sebecina be-opta for uBoris ngenxa yokuthi sebebone ngathi uLuzithas yena ube ngumuntu ofike wangena wabe confused kakhulu nxa bekhangela mhlawumbe babone ngathi akusela muntu oyabe e-properly qualified kuhle ukuthi ahole ilizwe yingakho mhlawumbe sebengagcina be-opta for uBoris kodwa-ke khona uBoris nge-pressure angena kiyo angibona ukuthi yena sengakuyaphenduke futhi njalo kwezokuphatha
umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane uhlaziya njalo ezombusaswe. Inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa amazwe omhlaba ngenhlelo ezithiyeneyo zentuthuko e-United States Agency for International Development, i-USAID, lamhlanje inikezele eZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike amashumi amane zamadola eMelika, i-$36.7 million, okuyimali ezasetshenziswa ukuthengela abalambayo eZimbabwe ukudla. Limali ifakwe ezandleni zohlangotho olubona ngokuncedisa abalambayo kumanyano amazwe omhlaba olweWorld Food Program, i-WFP. Izasetshenziswa ukuthengela uzulu eZimbabwe ukudla phakathi kwenyanga kamfumfu kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi ilizwe libhekane lendubo ezifana lobhubhane lwe-COVID-19, ukuguquka komumo womkhathi, ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, inhlanganiso le ithi izasiza abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abasendaweni ezithi Buyera, Wetsa, Mutsi, Bigida, Chili, Nkayi, Mangwe, Lase, Mount Darwin. I-WFP le-USAID zithi zinceda kakhulu uzulu weZimbabwe ohlala emaphandleni ngoba ewelwe kakhulu luduko lwendlala egcina ezithengisa impahla eqakathekileyo okwenza ubuyanga ugcine buqhela. Usizo lolu lugoqela ukudla okufana lamabele, indumba, lamafutha okupheka. Emkhosini wokunikeza lolu ncedo lwemali kwabe-WFP ngabe-USAID bathe bazasebenzisana logatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi lenhlalakahle kazulu. Umholi wesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Alien French, uthi lanxa ilizwe lakhe libhekane lenduba eziningi ezikhangelene nomhlaba kodwa lizaqhubeka linceda eleZimbabwe.
USAID is the largest government donor to the United Nations World Food Program, both worldwide and here in Zimbabwe. On behalf of the numerous vulnerable people that receive support thanks to the generosity of the American people, we want to express our gratitude today. In particular, we are currently announcing
ukuze abantu bathole okokudla ngesikhathi lesi esikiso kunzima, indubo zomhlaba sezenza kwaba nzima ukuba sincedisane. Njengele Melika sizimisele ukusiza. Namhla ngiyathaba ukuba siza kupha imali efika i-$36.4 million ukusiza ivela kuhulumende wele Melika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Roberto Bolini, isiphathamandla se-WFP, esithi inhlanganiso yakhe izasiza ukuba imuli zincedakale ngesikhathi sendlala.
WFP and the United States are committed to support humanitarian and social.
I-WFP lelizwe leMelika zizimisele ukuncedisa kulabo abafuna usizo kweleZimbabwe. Loba nje sisiza okwesikhathi esincane sizaqhubeka sidinga olunye usizo ukuze abantu abadubekayo basizakale.
Isakhamuzi saseHarare umnumzana Alpheus Mapranga uthi ngabe lolu ncedo lugoqela labasemadolobheni ngoba kulezinye imuli ezidubekayo okwamagama ezingelamizi emaphandleni.
Lokho abakwenzileyo ngokuthi yebo ngiyabona bale ndawo zabo abazikhangelayo, kodwa engikubonayo ngokuthi even emadolobheni abantu labo bafuna i-assistance yokudla. Ngakuthiwa bakufake bakhangele amadolobha ankhona ukuthi bakhangele kulezalukazi kulabantu abadala abafuna i-assistance. Yabona bangakhangela khonokho bangakulungisa kuzanceda umuntu wonke.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalokhu yehlule, kodwa kumaviki asanda kwedlula umphathintambo ukukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uveze ukuba ele Zimbabwe lilokudla okwaneleyo. Usizo lolu luzancedisa imuli ezifika inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 700,000 kwinyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uhulumende wakele Melika uphinde wathembisa ukuba uzasiza ngezinye izigidi ezithoba munye zamadola 9 million ezasenziswa yi-WFP ngomnyaka ozayo eZimbabwe. Lomnyaka ka-2022 ele Melika linikeze imali efika izigidi eziphezu kwamashumi amane zamadola 44.2 US dollars ukunceda uzulu weZimbabwe. Abe USAID babika njalo ukuba selanikeza ele Zimbabwe amabhiliyoni edlula amane amadola 4.2 billion yokuncedisa kuhlangothi ezijeneze zempilo okugoqela ezokutholisa ukudla kwezempila kahle ezomnotho kanye lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu. Ukucubungula okwenziwa ngabe Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee zimvaki kutshengisa ukuba abantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million bazabe bebhekane lodubo lokusilakala kokudla phakathi kukamfumfu kusiya kumbimbitho womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ubikwa eselaye ukuba kuthathwe izigidi ezilitshumi lanhlanu zamabharel amafutha ezimota 15 million barrels asezipaleni zelizwe ezestrategic petroleum reserve athengiselwe uZulu ngenhloso yokwehlisa intengo yawo elokho ikhuphuka. UBiden ubikwa esenza lokho emizameni yokukhweza usekelo lwebandla lakhe phambilini kokhetho lwama-midterm elections, kodwa yena uyakulandula lokhu esithi uyakulandula ukuthi uthethe leli nyathelo ngalesi sizathu. Inkampani elungisa izimota zohlobo lwe-BMW iya kwele Germany ibika ukuba izatshala imali engangebhiliyoni lamadola eMelika, $1 billion, emsebenzini wokulungisa imota ezisebenzisa ugetsi kufektali yayo eseSpartanburg esigabeni seSouth Carolina eMelika. Izaphinda itshale njalo enye imali engaba izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa ukuqhelisa umsebenzi wokulungisa ama-battery ezimota lezi kufektali eseduzane lelungisa lezi zimota. UZulu waseChad obetshengisela esola umbuso kaSale eCape Zabo, inhloko kahulumende lamhlanje ubikwa etshise ama-ofisi yakhe asesigodlweni salelo lizwe. Abatshengiseleyo laba bafuna abisele intambo zombuso kuZulu ngokuqhuba ukhetho ngokuphangisa. Kubikwa kufe abantu abahlanu ekutshengiseleni kwalamhlanje. Kulabanye njalo abanengi abalimeleyo abahanjiswe ezibhedlela. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, alimale kakhulu kulandela ukuhlaselwa kwawo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli be-ZANU-PF eMatobo lase-Insiza ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo. Omunye wabalimale kakhulu ngunkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo Metropolitan ePhalamende owephuke izandla zombili. Bedlula isikhombisa abalimale kakhulu kulesi sehlakalo. Ababona ngokwenzakalayo bathi kuzaqhamuka udlakela olukhulu ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. ngobani abaphehla udlakela lolu njengoba ibandla elibusayo elezanu PF lalo lisithi abalandeli balo bahlaselwe ngamalunga ebandla le-Triple C. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye lo mnumzana Fortune Mlalazi ocubungula ezombusazwe. UChuma ochothoza indlela udaba lolu oluvezwa ngayo zintatheli zindaba usungula lingxoxo.
Ngesikhathi eziningi kakhulu nxa into bezisenzakala zingenzakala ngapha kuzanu PF akula muntu okhuluma ngazo, akula muntu ozabazayo. So ngabe abantu bezanu PF baso bantu kumele bazibonele bodwa. Kodwa nxa kwenzakala into nje encane ngale ku-Triple C my way, so kungamadala sesikhuluma ngakho emarediyweni kuzofika e-America kona ngabe ku-VO A all other media houses, so khulunywa ngakho khonaphana. Yikho ukuthi khona ngingalishona kakhulu ngoba ibushayizakazi nxa indawo ngenxa yendawo liyabanzi kakhulu konokwana kubrida eyinzondolo leyi engayeyanecessary okumele ngabe lina liyangitho amenikhanyela eRwanda ngayo igenocide yano yaqaliswa yini intatelizia umuntu eqhulumele eceleni eseredieni abantu belilalile. You do not understand ipower elilayo lento ngentatele zindaba nxa lipho ngokukhulu into eyi-reckless liye zithi kona abantu laba behlale beqhamana kuphela. Asizameni ukufosa umoya wokuzwanana lokuvuma ukuthi hayi nxa omunye ebone ngendlela ende akusiko ukuthi lomuntu useyisitha sami yikubona kwakhe. Mina nxa ngibona ngendlela ende akusho ukuthi mina ngasikhulumisane kumbe akusho mina ngasiphana namasawudo.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uJuma uthi hayi labantu-ke abazintathele izindaba kanye lalaba abakhuluma ngakhonokhu yiba ngani babangela lokho, kodwa-ke yikho yini kumbe kuhamba njani ngamafitshanzebe?
Ngingatsho wami umbono ngizaresponda nale indaba ekababa uChuma eyokuzama ukublame abanye abantu ngephutha elenzakalayo. Intatheli zindaba labo bonke abantu okwamanje bakhuluma ngale ndaba ngenxa yokuthi yenziwe. Intatheli zindaba kabazange bayecreate istory ukuthi uHonorable Thofa uchayo, abacreatanga story nabantu bezano abahambe bayachaya uHonorable Thofa nabanye. Intatheli zindaba sezivika lokho okwenzakeleyo. Sibuyele Dube on this issue of violence. Akumangalisi ukuthi bandla lezano libehave ngale indlela ngoba vele nathi sizalwa sikhula savela sazalelwa phakathi kwayo izano isenza iviolence. I-history yayo is well recorded. Nxa sikhuluma nge-violence yezano asithi wonke umuntu wezano uviolence, yikuthi nje i-structural or is embedded within the organization ukuthi babe violence. UChuma ngumuntu engimaziyo, angizake ngizwe kuthiwa uChuma wenza iviolence. Nabazali bakhe uChuma nyabazi, kangizange ngike ngizwe kuthiwa umdala uChuma wakwenza iviolence iloba nini. So balutshwana abantu esibaziyo ukuthi hayi ubani ulungele, kodwa sifisa ukubana basukume abantu anjengaboChuma bayikhondeme ngoba kunje kwenzakala izigigaba zonke lezi ezenzakale ethiwa zibayoelection. Ubuthungameli bezanu kabukasukumi ngitsho yena upresident bakhondema iviolence. Ubuhle bangikhona obezintatheli zindaba yikuthi ku-well documented sizibonile izimota zasemash east labantu bangakhona izithombe zila, none of those have been arrested.
Chuma ngena khonapho uyamuzwa lapha uMlalazi uthi vele ibandla lezanu PF ngabantu abalodlame.
Yinto bengizama ukuthi ngikuchashe khona ukuthi thina ama-analyst lapha e-studio sikashukuchabanise into lokho yikutho ngani yithi mina ye udlame lwenzakele kodwa phela ngalisenzakala asidingisiseni ukuze ukuthi kuwe lapho phela ngoba sike senza ibhayethi lapha kobulawayo endlule kunapha eduze lapha kuwatelis bashaya abantu bezamtezi kulabogogo ababili lalamanye amashikha amabili labanye obaba nje aningabebathabi abanye baze ba-admitwa e-UB H nabana akukazange kuzokhulu endaba naleo kuma-studio sebini kuma-social media kwaba yindaba yabo ngokhulunyambijana yadlula yabo kodwa kunabantu abalimalayo ba-admitwa elengeni in beach now. Even if you have a lot in that thing, you can have a lot of fun. You know, but they are completely after
Yes, I was a kuluchuma. We are pambili lapha mlalazi kumele kwenzweni.
Kuyazi ukuya phambili ngendaba ye violence. Ikuthi silungise I culture yethu ye politics, which is where esilenkinga khona. Abantu bahloniphane. Uthuma uma ngimbona ngimhloniphe njengesizalwane seZimbabwe. Sihloniphe abantu besifazana nalabo abavulnerable. Uma uthuma uyamazi honorable Thofa. Akungitshele Thuma ukuthi uma ungumuntu sibulokupheleleyo usazi honorable Thofa uqalela ngapha ukumtshaya umuntu njengaye. Umuntu ongeke abulale ngitshimpukani. Kodwa ungambona kuphela uhlala ezisimayilela kubingelele.
Umnumzana Fortune Mlalazi uhlaziya ezombusaswe. Ubexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF kunxoxo ebilawulwa nguGibbs Dube weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zibhekane lodubo lokwengezwa kokuvalwa kwamanzi kulandela ukucitshwa kwamandla kagesi okumpompa amanzi asuka edamu leNyankuni esigodini. Kubika uBathabile Masuku.
Kungaleso sizathu ikhansile yalelo dolobho yethule isaziso sokukhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sebenza banjwa ngamandla ukwengeza isikhathi sokuhamba kwamanzi kulaleso esijwayelekileyo. Umnumzana Willias Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yeProgressive Residents Association eCoudry Park uthi ikhansili kumele ihlangane lezakhamizi zibonisane ukuthi uhlupho lwamanzi lungaxazululwa njani.
Njengezakhamuzi zakoBulawayo jikelele besicela ukuthi amanzi sibe leplan B ngoba nganya mandlovu akwafa bakithi isebenza.
Unkosikazi Methembe Mpofu isakhamuzi sakoBulawayo ukhuthaza abazali ukuthi labo badlale eyabo indima bengathumezi abantwana esikolo begula ukuze benqabele ukumemetheka kwesihudo.
Esikubonayo njengabazali ukuthi umkhuhlane wesihudo ngendlela omemetheka ngayo lathi silomlando ngoba siyakwazi ukuthi kuyathelelwana nxa omunye engabalawo. Asinanzelele nini ngesikhathi esiphakathi kobunzima bamanzi. Umntwana engagula singamthumezi esikolo ngoba ngokunye okwenza ukuthi umkhuhlane umemetheke lezikolo akulamanzi. Ezinye azila even amabhoholo. Ebesikukhangelele ukuthi ngesikhathi esinje ikhansili inanzelele izikolo lendawo ezinjalo kuzivikeleke emkhuhlaneni lo.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo, uKhansela Mlandu Ncube, uthi kabala lwazi lokuthi abekhampani yamandla yamagetsi eZETDC bazaqeda nini.
Uhlupho lwamanzi lubangelwe indaba yokuvalwa kwamagetsi eNyankuni Dam. Kukhanya kulento abayilungisayo abezisa, so sikhangelele ukuthi ekulungeni kwakho yikho izakhamizi ezizaba lamanzi khona, kodwa hayi kwezinye indawo amanzi ayaphuma sibili endaweni ezitshiyetshiyeneyo noma ipressure yabo iphansi.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli seBulawayo City Council uNkosikazi Nesisa Mpofu ibe liphutha ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbuzo ethunyezelwe nge-WhatsApp. Kodwa umbiko owethulwe ngabe-BCC osayinwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk uNkosikazi Sikhangele Joe uthi izigaba zonke zedolobho lakoBulawayo kuza kuba lokuphazamiseka kokubuya kwamanzi kulandelwa ukucitshwa kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Live Talk asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu ehlasela abesifazana eye breast cancer ngalesi sikhathi kunanzwa inyanga yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane i-breast cancer awareness month. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. ugatsha lwamajele soluvumele umnumzana Nelson Chamisa ukuthi ayebona usikhala labanye bakhe ejele. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.